okwakuqala Nkomo ukuthi ukudlakela olunengi kuleli lizwe luqalwa yi-ZANU PF kumbe zinhlangothi zikahulumende ezifana nabo-ZRP. Yikwethu ujwayele khonokho ukuthi ikho kwenzakalayo. Akekho umuntu ongaba lesibindi kuleli lizwe sokusukumaze sithi nokuthi ngiyehlasela i-ZANU PF, nokuthi ngiyehlasela uhulumende, nokuthi ngiyehlasela amapholisa. Amapholisa wona lawo vele aze ebonakale sesitungiza wona. Ayesiyadingani kwakutheni babezweni ngibani yindaba engawuphendule umbuzo ukwenza ukuthi sibakhulule ekuthini yibo abaqalisa umsini. Kodwa ngokuya ngokuzwa esikuzwayo kathesi ngane amapholisa yiwo ahamba aqalisa udlame esitingiza abantu batholakala sebengabagijimayo bedinga indawo zokucatsha nokuthi bachayelwani bengakwazi ukuthi kubangani. So-ke abantu kwesinye isikhathi bayafika labo esikhathini lapho abathi khona hayi mani kanti ngenzeni.
Kodwa amapholisa athi achitha abasakhulayo laba ngoba babeqoqa ukwenza udlakela.
Abasiphi ubufakazi Nkomo? Into yonke kulomhlaba isebenza ngobufakazi. Amapholisa sokuyisikhathi sokuthi nxa bekhuluma ngezinto abakhuluma ngazo beveze sobala ukuthi hayi nampu ubufakazi esilabo okwayenzakalayo ukuthi thina sezwa kuthiwa khona kulabasakhulayo ababuthene endaweni enje sasesihamba thina okuhamba kwethu esawuhambayo lasihamba siba singaka kumbe sasibabili kumbe amapholisa sasibathathu kumbe sasilithumi ngoba kwakuzimota ngazi zisiyadingani ukwenzela ukuthi lathi amapholisa nxa siwajaje kube fair, hatshi ukuthi khona bebe yibo abafuna ukusikela ukuthi bona abakuthola isikhathi sonke kuliqembi. Siyayenza ukuthi sibacabangele ukuthi banamanga laba bantu ngoba anti abona ukuthi nxa sikuzwa konke ingani bona yibo abahambe bacalisa into yona le kathesi besuka sebengani bona yibo abahambe bayakuba ngama-victims. Kabasiphi ubufakazi sonke sinokububona ubufakazi babo so far asikaboni lutho ngaphandle kokuhamba bekhuluma besithi bathola abasakhulayo bebandlela ithize kodwa yilo lelo bandla abalitholo kumbe kayisilo kakufela ongaba nobufakazi obugcweleyo. Sonke sekufuze ukuthi silalele bona kodwa sibazi ukuthi balohlangothi abalusekelayo abasekeli mahlangothi wonke kulisuka kube kuludube khonapho Nkomo.
Ngezinye indlela uthi kuhlukuluzwa nje kwamalunga ebandla lenu ngamapholisa lokho
uphume sobala amalanga amalutshana adlileyo ukuthi khona ebebandle labasakhulayo abangani basekele kakhulu ibandla le-ZANU PF abathe bona bafuna ukuyangena ezindlini ngemizini yabakhokheli bethu. Azange sizwe amapholisa ekhomenta ngaleyo nto not even ka-one. Ye sasesibona-ke ukuthi hhayi ngakuye ukuthi amapholisa le-ZANU behambelana beyinto one kusho ukuthi sesingabulawelwa abakhokheli thina sinjani sizihlalele. Ngokwazingcono labo bakhokheli bethu babe siyabulawa kube nabantu ababili kumbe abathathu lawa abayawuba khona babe ngabafakazi.